So we see card descend about VOA in the valley.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo mhlaka 16 kuLwezi 2024 noGiff Stube. Endabeni zethu lamhlanje.
Uzi abanye besithi bona ncali ufanda wona lalibhulula libisebeniliboophelisi kalibhulula thina. Uma ngathi ngumuntu ongakhuluma bonobo phezu kokuthi igazi labantu lalithumbeka imphefumulo yalahleka abanye balimala.
Abakubandla elibusayo bamangaliswa yilabo abathi sebehlulekile ukubusa njengabanye babo abakwizwekazi le-Afrika ngakube kumele bephume bephele embusweni.
Abantu bathi khona kawakhitshelwa amabandla ngoba kawasenzi akulwelayo. Amabandla lawa athi alwela ukukhululeka kukaZulu. Kodwa namhla sokungathi kuthiwa kwathi kulwelwa inkululeko sasiyilwela iZanu.
Abaphikisayo bathi amabandla afana leZanu PF kawakwazi ukubusa njalo isikhathi sabo sesitshayile esokuhlala embusweni. Uhulumende usethembise njalo ukuba uzathuthukisa umgwaqo weBulawayo Nkayi Road obhidlike okumangalisayo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Abakubandla elibusayo eZimbabwe bamangaliswa yilabo abathi sebehlulekile ukubusa njengabanye babo abakuzwekazi le-Afrika ngakho-ke kumele bephume bephele embusweni. Bakhulume lokhu ngesikhathi kusanda kususwa uhulumende webandla ebelikhokhelwa ngumnumzana Mokgweetsi Masisi wakweleBotswana njalo kulokuxokozela okwenzakala kwele Mozambique kulandela ukhetho lukamongameli onqobe khona ibandla leFrelimo. Kodwa abaphikisayo bathi amabandla afana leZanu PF kawakwazi ukubusa njalo isikhathi sabo sesitshayile esokuhlala embusweni. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Joseph Chuma ukubandla leZanu PF njalo kumele iphelandaba jabalala edale lephalamende.
Endaweni eziningi sokulabantu abatsha abancane ababengekho amazwe lawa elwela imfuneko lawo. So ukuthi bazwisise okwenzakalayo sokungani sokuthiyana ngoba uze abanye besithi bona ncali ufanda wona lalikhulula libisebeniliboophelisi kalikhulula thina. Uma ngathi ngumuntu ongakhuluma bonobo phezu kokuthi igazi labantu lalithumbeka imphefumulo yalahleka abanye balimala. So uhlukweni nje vele sokukhulunywa ngama-generational issues atshiyeneyo. Yikho ngithe bona mina amabandla lawo akhulula amazwe indingeko enkulu ekhona yokuthi kumele aziguqule abe hlale siba relevant ngomumo okhona. Kathesi vele akusayenzi ukuthi lokukhuluma ngokuthi siyalilwela samimila. Kumele sikhulume ngokuthi siyangabi sisuka ekulilweleni. So yikho ngisithi bona mina thina ngingezanu PF wa reinvesting ourselves siyaziguqula ukuthi sihambelane lo mumo okhona kathesi. Yikho ngimangala nxa usithi bona abantu bonke bazenda asho bantu bonke ngoba abanye bakuzwisisa. Yikho bona thina yathi mina nginje ngesikhathi sokulwa kwempi ngangimfitshane kakhulu azange ngiphathisipele kodwa namhlanje ngomunye walabo abaphezulu nxa ngikhuma ngezikhundla ezokubusa ukuthi usulina kuka-embracing the young ukuthi lazo zingene kuleadership njengakhona lokubonayo ama-opposition amaningi ngabantu abasesebancane abantu abasesele minyaka eminingi phambi kwabo. Yikho sekuzelathi njengebajayele njalo phela.
Ye kodwa-ke abantu abasakhulayo la okhuluma ngabo baswela ubukhohlakalo baswela ukuthi amabandla la alwa impi ayihluleka vele ukubusa bangani badonsa besiye egangeni sonke isikhathi baphikisana lentando kaZulu ngokubona kwabo akunjalo babajuma.
Kwenye indawo kungalobo njalo sibili kodwa kwenye indawo yikho bona kengithule ukuthi ngama-different ideological perspectives asekhona phakathi kolutsha nabantu abadala. Yikho ngenxa abantu bele bandla labo elalwela inkululeko kumele befunda abadala lona bayi sebeqala ukudedela kancane kancane befaka olusha labo kona abale badlenge ngalelo uzabona ungasinyeza njalo amabandla lawo ngabe ayalelokhu ekhona njalo kumiswe khonoko okukhuluma ngako ukuqulunza komnotho yinto vele engafunakaliyo kumele kube le equal distribution yomnotho ukuthi umuntu wonke azizwe ekudumala elizweni lakhe.
ye kodwa bangaguqula yini izenzo kolabo ababusa kathesi abalwa impi yenkululeko emazona chene
yibo phela ngisithi bona ningaphuza ukuzuguqula ngalodwa abantu bagcina benjani belithubukizele phansi yikho thina ubona njengebandla elibusa lapha eZimbabwe sesiqalisile ukuziguqula sodwa sesiqalisile ukuhluba isikhumba esidala sigqoka isikhumba esitsha ukuthi laba abadala bele khona ye bakhona yikho bona sesilento lokuthi yi-elders council kuthi abahlale laphana besibonisa kodwa asebeqhuba indima kube yithi ulutsha olukhona.
Lo ngumnumzana Joseph Juma omele iphela ndaba jabalala edala lephalamende ekubandla lezanupf obexoxa lestudio 7 eseharare. Sixoxe njalo ngodaba lolu lo mnumzana Nhlanhla Moses Ncube unobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance.
Abantu bathi khona kawakhitshelwa amabandla ngoba kawasenzi akulwelayo. Amabandla lawa athi alwela ukukhululeka kukaZulu. Kodwa namhla sekungathi kuthiwa kwathi kulwela inkululeko sasiyilwela iZanu. Azange ngilizwe igama elalisithi asikhipheni uSmith iZanu ibisifela esikhundleni. Abantu kwindalo yomuntu vele ithi kuphilwa ngotshintsho. Uya konke obukwenza ukwenza kube ngcono. Kodwa sibona la mabandla kukhulunywa ngembali nsuku zonke yethi nasalwa inkululeko. Lisenkingeni Chuma kathesi lifana lenkukhu ezithandele ngehulu. Khona lokho elikwezuzulu uzulu selibophile okungamazwane sokubotshiwe alisayindawo. Uyayibona iBotswana ukuthi khona 50 years sebephumile iMozambique bayala abantu. IZimbabwe yona leyo alisoze libuqutha ubuthongo ngezinto esezisenzakala ngoba kalilande eli into eyiyo kwathiwa iyalwela. Nxa Chuma ungaphatheka ngempini mina ngaphatheka empini. Sasibuzwa thina amabhunu asibuze ukuthi khona amathororo liwabonenga. Sithi asiwabona ngivini siwabonile. Bangasibuza labo abathethiswa esasikwazi ukuthi balwela thina. Sibatshele ukuthi amabhunu siwabonile alele embundwini wedamu lapha. Thina besikwenza yikho ukulwela inkulu. Sasingakwazi ukuthi senzela lina liyizani. Ngabe sasikwazi khonoko. Ngabe sasibatshele ukuthi amabhunu kawalila njenga. Hayikho nalokho elikwenza lokho. Yikho abantu bengalifuna. Abantu bafuna into eprogressive ele development. Kuyalanjwe elizweni ilizwa lila madamu akula kudla kakulani 50 years lisembusweni. Akula muntu okufunayo khona lokho. Yikho ke babudube bekhitshwa bakhitshelwa khonoko ukuthi abalandeli into abayithembisa abantu bakhuluma into engekho amanga kwitshetshela uzulu into ezingekho. Umuntu ufuna ukuhlala esikhundleni afake ifamily yakhe. Ayisikho kwakulwelwa khonoko. Akula muntu ongalwela ukuthi ifamily yakho enqube yena empini ukuzuncube athi phekhe lo nkosikazi wakhe labantwana akukho khona.
Ye kodwa ke abadala bakhuluma bathi umbuso awuphakelwane njengegwayi ukuthi abaphonga uphuma nje phela baphuma nzima abantu labo. So manje bazaphuma yini njengakhokhela isingayo
kwakumele khona lokho kulwela impi kawuzange kukhulunywe ukuthi umbuso awucatshelwana njengegwayi. Kwakuyikuthi kuthiwa sifuna umbuso wenkululeko. Namhlanje umuntu ungifela ukuthi ngitholani ukuthi lapha lokho elikwenzayo lokho kakuqondanga. Ikhansili le enkayi kayisebenze. So kumbe hayi nanti elami ibandla ngibuyile mina ngi-Freedom Alliance kumele ngifele khona lokho. Ayisikho esakulwelayo khonokho ngoba ungakhangela abantu laba sebekwenzile amabandla lawa bakhipha kuphela umbuso wamabhunu bangena bona ematomini walana wamabhunu sebephila isibhunu sona siya esasisibona ukuthi uSmith nxa ehleli futhi azabe ngcono ngoba wayesiba le farm yakhe umntaka mgabe ubele 23 farms umgabe inkwazidla kograce ungakubala i-100 amafarm uSmith kazange abe lawa amafarms afika khona uyayibona into yakhona. So okubi khonaukuthi kwakumele kwazakala ukuthi hayi elizamfaka la uyise dynasty seyinkosi usebusa lo queen wakhe kambe ngubani babuduba engatshona esilwa bethwala imbhobho abantu bechapha abantwana bekhalala impilo zabo besiyalwela ukuthi uChuma kabe ngunanani kumbe ibandla likaChuma utebe ngonanani becazimula izisu besuthi imali yelizwe uZulu ngapha ewaza ngendlala. Ayisikho lokho. Yikho abantu bengawafuna. Abantu kayisikho ukuthi kuthiwa inzondo. Bazonda sizonda izenzo zezanu labakhokheli bayo. Bese sizwela laba abalandelayo kukhona phela abanye abadonsi wabona inkomo ebanjwe ngomkhala lapha babuduki ayikwanisi ukuthi ingathi ihluku kube buhlungu ihlithi ibhazala lakhona. Siyabazwela labo ngoba badubeka njengathi.
Umnumzana Nhlanhla Moses Ncube ngunobhala jikelele wenhlanganiso ye-Freedom Alliance. Bekhoza le Studio 7 ese Johannesburg kule South Africa.
Lamlela ntwandwe, lamlela ntwandwe, lamlela mshweshwe
langela namba wafuke mbula
langela ntwandwe
langela
weze maphandleni uhulumende uthi uzalungisa umgwaqo wethara osuka kubulawayo usiya enkayi ulakho njalo ukuxhumanisa izigaba eziningi ukuza kwenza kube lentuthuko ekhanyayo emathebeleni north sokwedlule iminyaka engamajumi amathathu uhulumende ethembisa ukuba umgwaqo lo uzalungiswa kodwa akukhanyi ngithola kancane ukuthi siwakuveza lokhu ngoba usuphele du endaweni eziningi lo mgwaqo oqakatheke kakhulu esabelweni lesi isiphathamandla sikahulumende sesithembise njalo ukuthi kuzalungiswa ngemfanelo umgwaqo lo eminyakeni elandelayo kubika uNokutaba Dlamini
Amaphephandaba achiyeneyo abika ukuba sekwabanjwa-banjwa isibanga esiyisilinganiso samakhilomitha afika phose amachumi ayisikhombisa kuphela 65 kilometers selokhu kwaqalwa ngomnyaka ka-1993 ukufakwa ithara emgwaqweni wenkayi Bulawayo Road kwakukhangelelwe ukuba uzabe usulungiswe wonke ngomnyaka ka-1999 uSenator Sengezo Chabangu owake wazivuzisa ngodaba lolu edalele ephalamende wakubeka sobala ukuba kukhanya angani kulungiswa isibanga esifika isilinganiso sama-kilometers amabili 2 kilometers ngomnyaka kuphela okutsho ukuthi kuzathatha iminyaka phose elikhulu 90 years ukuze ufakwe ithara ngokugcweleyo okwamanje uhulumende uthembisa ukuthi uza kwenza konke kusemandleni akhe ukuba ulungiswe umgaqo lo ngesiphangiphange isithembiso lesi sethulwe ngohola ugatsha lukahulumende olubona ngezokwakhiwa kwemigwaqo emathebelele North umnomzana Nkosinathi Ncube uthi kule minye njalo imigwaqo abayilungisayo
inkaya kothi uzothola ukuthi umnyaka uqala next year uzobona ukuvela ukuthi sokulento ekhanya siyazi ukuthi sokulesikhathi abantu bakhuluma ngayo but okwamanje siwugcizelele le uhulumente futhi umgwaqo lo usebenze
umnumzana Ncube uthi okwamanje kakabi lolwazi lwemali ezafakwa nguhulumende ukugcwalisisa lesi saziso uthi kuzavulwa njalo indlela abatshayeli abazayisebenzisa ngoba inhloso yokuphala yonke nje beqale phansi umnumzana Sydney Mthimkhulu wenkayi kusivalo uthi ulokudana ngezithembiso ezifana nalezi ezisuka ziphelele emoyeni
into engihlupha kakhulu ngumgoqo wenkayi ukuthi waqala ngo-93 ngingu-form 2 ngile 15 years lamhlanje ngile 46 years umgoqo waqala
umnumzana Mthimkhulu uthi ngaphandle kwesimo esibi somgwaqo lo abanye bengathola imikhuhlane efana leyofuba ngesimo sothuli emgwaqweni lo
umgwaqo lo ubaluleke kakhulu because ulinka igogwe lebulawayo ilinke isilobela lebulawayo ulinke ijombe lebulawayo ilinke inkayi lebulawayo so yikho ke abantu bonabo bawusebenzisa umgwaqo all those people baaffecti baku-risk yokuthola i-TB
kule minye njalo imigwaqo okumele ilungiswe nguhulumende esabelweni lesi induna uMahlathini wecholocho layo uthi isigaba sakhe sikhangelele ukuncedwa nguhulumende ngoba isichezuke kakhulu imigwaqo eminingi njalo eminye selokhu yalungiswa nguhulumende wabamhlophe kungakabi lohulumende wabansundu
Even the minister admitted ukuthi itholotho Bulawayo Rehabilitation.
Unkosikazi Sethulo Ndebele okudalele ephalamende emele izakhamizi zetholotho uthi sekukaningi beluhlafuna lolu daba ephalamende kodwa kungabi lempendulo ecacayo.
Kwehlula ngitsho lo mgwaqo weVictoria Falls Bulawayo lawo. Luvele uzifele ngekutsho ukuthi ngumgwaqo oya ku-tourist destination yethu yeZimbabwe. Ayikhangelwa nje imigwaqo yakithi kumbe yithi singathathwa serious khona ngapha emhlubulweni wethu njengoba nje sitsho ukuthi ungani sokuyingoma
abantu abahlala enkayi etsholotsho lezinye izigaba bavumelana ukuba imigwaqo le ibalulekile kakhulu ekuthwaleni izigulane nxa zisiwa empilo central hospital kobulawayo ikakhulu kwabasengozini abagula ngamandla kanye labahlelelwayo ngesizathu sokuba isabelo semathebheleleni north ngaselamtshina yonke yokwelapha laba kanye labongi abeneleyo imigwaqo le inceda njalo abafundi nxa besiya ezikolo osomabhizinisi abakuhulumende kanye lezinye nje inhambo zezakhamizi umgwaqo webulawayo nkayirodi uxhumanisa inkayi lezinye izigaba ezisemhlubulweni wemathebeleleni north kanye lenkabazwe ngingunokuthaba dlamini westudio 7 ngisevictoria falls
Wabanje sike sizwe okwedlulwe ngusithandekile Mhlanga kwestudio 7.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Mabel Mpala, umxoxi wenhlelo zika Ward 28 eCountry Park kobulawayo. Ekumhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association, sicubungula uhlupho lokusilela kwamandla amagetsi kanye lamanzi.
Mima umhlangano sinyeme abantu bamabe BCC abamanzi ukuthi bezosikele ukuthi siyenza plan bani ngamanzi impendulo abafika nayo ukuthi emadamu ngakulamanzi izindlu linganaka njalo bazange bachaze ukuthi balemizamo bani ukuthi abantu baphiwa amanzi bamangele ukuthi akulamanzi kuzayenziwa i-load shedding i-timetable ye-load shedding ibingasalandelwa liyaphiwa i-timetable kodwa egcine ingasalandelwa thena sinto ukuthi ngapha thina e-Coffee Park last week sike sahlala e-9 days without water sesinceda izibhorane zenezi ezikhona kodwa-ke kangeneli kuyasebenzisa ukuthi umuntu usuka atshone khona esihane ema-areni okungalamagetsi lokho kunjalo kungalamagetsi kwezindawo sokufakwa intambo namapholi lakho sibona futhi ngamehlo ethu nxa sibona njengabahlali ukuthi ifuthi bangaze bafake ba-connected bazasijoyina lathi thina esidibekayo obona amagetsi maybe ngeviki lwabone kabili less than 20 hours kuphela the rest of the time we are in darkness
abesifazana kungabe kuyibo kubathwalisa amagabhavu zawo kakhulu yini ukusilela kwamandla amagetsi lamanzi
esibhoraneni kumele umuntu ongumama aphume ekuseni asithi ngama-2-5 ekuseni maybe half-past 4 to 4:45 ayevulayini ukuthi izigubhu zakhe esibhoraneni njalo angazazilayinithwa kule maximum ethathwayo i-maximum of 4 per day izigubhu ezingu-4 unefamily abantwana abangu-4 like the 2 adults or 3 adults seyifamily i-average family of 7 yezigubhu ezingu-4 awusakwazi ngizazifaka zibe ngezetoilet ngizazifaka zibe ngapha e-kitchen whichever way kakusebenzi ngoba umuntu esuka laphana amanzi awagwani umama uzathona lisuka lapha ekwesinye isibhorane njalo ayezama ukulayina angakhelela ngapha kuthutha efake endlini ayemelela leziyane ezingali
sesibuya lapha emagesini bathola yini inkuni kumbe okunye kokubasisa umlilo
inkoni ikukhuluma iqiniso kakula nkuni lapha ngoba kusemaganga ezithengwayo imali zathi vele ngekho isihlupha akukho mqoko ukuthi ukhiphe imali uthenge igetsi ngoba vele yakungekho igasi ungaze uyifile iyaphela sithi ugcwalise ithenge $5-$6 ephinde iphele iviki ingakapheli ngoba sokukhandeleyo nayo igetsi ngapho yavele ethethe imali wagisa igetsi elingekhoyo so konke kunzima kuthevawe kunzima size sibona omama sebeze betopa izigubhu leze ama-impis ama-softy drinks bephele somehow usayikudla oku-right khona lo kodwa umama uyabe engala-choice yabe khangela imoli
kuyini ongakuxwayisa abantu kuyini ongathi ufisa ukuthi uhulumente awenze
icela i-service delivery njengoba bephomisa nxa besima laphana amakhampani la ukuthi bazasinika i-service besicela basihloniphe siphiwe leyo service emhlanganweni abantu kabasasukuma the lost hope ama-platforms aku-social media siyenze la flyers kumenezele le indawo labantwana esikolo bakumenezele kusho ukuthi likela abazali kodwa kabasiphuma abadlala.
Lowo ngonkosikazi Mabel Mpala, umgqoqi wenhlelo zika Ward 28 eCountry Park kobulawayo ekunhlanganiso yebulawayo Progressive Residents Association. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo. Lilami uzithandekile Mhlanga kuhlelo oluphathelane labesifazane.
Siyabonga kakhulu uzithandekile Mhlanga. Soku isikhathi sohlelo liphuma le ndaba litshona le ndaba.
Langa la puma lendaba, la shona lendaba.
Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Namhlanje sikobidi ekhezi lampo izakhamizi ezikhuza khona umhlola phezu komunye ujaha owetheswa icala lokudlwengula ukhulu amthole elele egangeni ngemva kokunatha utshwala. Sixoxele linye lamapolisa esigaba umnumzana Sihwede Ngwenya.
Lento iyenzeke esigodini noma ngithi emzini wakosihayi sihayi village under chief BD duze nasemaphisa. Umfana ke simbophile samthatha samusa emapholiseni asekhezi, ngikhuluma nje ungaphansi kwezandla zamapholisa asekhezi, ukuthi amapholisa asekhezi asazise ukuthi icala leli lizokungenela emzini waseKwanda noma nje ngithi kwi-province yaseKwanda ngoba kuyicala elingaphezu kwe-magistrate court elidinga i-regional court. Lo mfana ngokuzalwa uzalwa endaweni ebizwa ngokuthi umguza district emzini owaziwa ngokuthi Alexandra. Ubaba lo odlenguliwe ungubaba osemdala mpela, sithi nje ulapha koma early 50s late 40s ubaba uyile esibhedlela sase St Joseph's ngokunjalo ke bamthumela esibhedlela esikhulu se district esibizwa ngokuthi iMaphisa Provincial Hospital ke esibhedlela sasemaphisa ke ekuhlolweni kwakhe ke bavumile ukuthi no kukhona ukuphazamisekayo othize ahlangabezane nakho umuntu omdala. Umuntu omdala sikhuluma nje uyagula. Uyagula mpela uke wakhala ngokuthi unenkinga yokuthi aye ngaphandle mhlawumbe ayolahla itshele ntaka. Kuke kwangathi kuyamhlupha mpela kwesikhathi esithile. Sikhuluma nje ungumuntu namhlanje na okufanele ayobonana futhi namapholisa ekhezi ngokubanikeza futhi i-statement.
Izakhamizi zithini ngalinkemenkeme?
Izakhamizi zithuke kakhulu ngalesenze sokuthi kube khona umuntu wesilisa odlwengulwa ngomunye umuntu wesilisa noma umuntu wesilisa odlwengula omunye umuntu wesilisa. Sikaze sibe nesinye isehlakalo esithi asifuze lesi. Ngempela kuyasethusa lesi kodwa khona mhlawumbe mangathanda ukubuka kamuvana izolo laphayana hayi asiqali ukuhlangabezana nayo le nkinga. Kule kwaba khona eminyakeni ethile edlule abanomzana impela ababili. Ngabona lesahlakalo sokungesesithathu lakithi la. Ngikhumbula eminyakeni ethile edlule bakhona futhi abanomzana abathile abake benza into ecishe ifane. Babe namakhosikazi bobabili ke laba bantu bevele otshwaleni futhi nabo njengakulokho. Kwatholakala omunye esedlengule omunye. Sathi mhlambe utshwala nomhlambe imihlola noma imithi phela abantu bakithi babuye baphile nangemikhuba nangemithi. Kodwa ke ngemva kwaleso sehlakalo ngikhuluma ngento enesikhathi yenzeka la. Kwaphinda futhi kwenzeka okunye futhi. Aziqali kahlehlehle lezinto ukwenzeka esigabeni sakithi la noma nje abantu bayathanda ukuthi izinto babe bayifihle kanje sebefihla nezinto eziyihlazo obekufanele ukuthi kube ngempela ziyakhululwa noma ziyakhuzwa noma zingavunyelwa noma kufanele zaziwe ukuthi esigabeni sinenkinga engaka equkethe noma ephethe abantu abathile. Inkinga zalaba abantu kufanele zaziwe emphakathini. Laba bantu bayisimo esinje noma lo muntu uyisimo esithile angase abe nobungozi obungaka noma nomthelela ongemuhle ebantwini ngokwenza okuthile nokuthile nokuthile nokuthile. Akufanele sizifihle lezi zinto, kufanele sizikhulume zaziwe ukuze abantu bavikeleleke kulezi zinto noma mhlambe bona abenza lezi zinto lezi mhlambe bathole indlela ukuthi bangase basizakale.
Umsolwa ukhanya ephilile ekhanda yini?
Umsolwa ubukeka engumuntu ophile saka. Uma uxoxa naye nje noma uhamba naye noma nje ukhuluma naye kodwa ke akusiwumuntu wendawo ngokuzalwa cishe lo msolwa unonyaka mhlambe ehleli kule ndawo le yakithi yako sky ko bitla yena ngumuntu ngokuzalwa ose ozalwa under district Mguza uzokhumbula ukuthi sina sebe district Matobo futhi emaphethelweni emadobo so siya ngapha ekugcineni impela ngoba thina sakhele iBotswana ikho ke iMguza isibulawayo north and then thina we are bulawayo further south kodwa ke usenesikhathi lo muntu ephakathi kwesehleli la kulo muzi lo enze le mkhuba ehleli kuwo asithi nje cishe unyaka kodwa ke cha ngempela ngempela kuyena umuntu engaqamba mangithi mhlawumbe kunento ongaphinde uyisole kuyena ngokomqondo cha kuphelele lo muntu futhi ucabanga aqede okungase kube ngumbuzo nje ukuthi ngempela ngempela lo muntu engabe eyinkonkoni yini ngokugcwele ngoba kunala bantu ababuye babenze inkonkoni laba abantu abazinkonkoni abafuna ukuthi bathandane ngobulili obufanayo ukuthi mhlawumbe uleso simo salabo bantu labo kodwa cha ngokomqondo iphelele lo muntu
hayi bekukuhle ukuxoxa lawe Ngwenya siyabonga
angibonge mhlonishwa
umnumzana sihwete Ngwenya lipholisa lesigaba sakho bidi emangweni wekhezi besixoxa laye kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba siyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo lilami untungami linkumo
sibonga kakhulu untungami linkumo ungadinelwa kusasa kuhlelo abaculi bethu liviki silomculi wamapiano uKing Mbulazi
Ngibingelele mfakazi ngibingelele nabalalele emakhaya okhulumayo umhlalisi Khumalo owaziwa eka King M King Mbulazi osehambile endimeni kakhulu uculeka isichathamiya kakhulu ngicula umasikandi ngengaza emsakazweni futhi ngihamba iqembu lami lomasikandi manje ke esengufundile iloko ke sengikwenza manje ukuzenzela amabhithi ngiziproducela amabhithi ngizinikele umculo ngokwami wami la ngihlala khona ngaphansi kwestudio sami iGlee Rock Studios ekhaya ngiphuma eKhezi kodwa ngifana ozikhulele kobulawayo umculo vele ngiqale khona la kwabulawayo
abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani
mawungakuzongifonela straight ungathinta kulezi number 073-446-4215 mawuzothanda ukuthi sixhumane kuwhatsapp 083-842-6659 kufacebook ungangena nje uthi mhlalisi Khumalo uyayithola
ubatshiyela wapha amazwi abalandeli
sicela uxhaso ngibo ngibona abelungu bethu abalandeli balaleli siyacela nisisapote singajabula kakhulu ngicela isapotini kakhulu bafowethu ngiyacela isapoti ungangijabulisa nami ngizibone njengomuntu oshintshile ngokweza ngise-South Africa yila siza amakhulu amatoho ize nakhona sekunzima kungasekho lutho olulungayo sesicabanga ukuyasebenzela ekhaya besicela nje isapotini kakhulu
singakehlukani sibe sikhangele ezinye zezinhloko zendaba ebezikhokhela abakubandla elibusayo elezanupf bamangaliswa yilabo abadi sebehlulekile ukubusa njengabanye babo abakuzwekazi le-afrika ngakho-ke kumele bephume bephele embusweni hhayi-ke siluqhuba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje ngolivalisa ngenjabulo ngithembo sithembayo ugibs dube lilali
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe. Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.